umhlaba ke ukunandzelela kubana ukuze umuntu aphucuke uluntu luphucuke kuqakathekile kubana imvelo ilondolozwe ikakhulu ngosuku lwalamhlanje u-22 April wayona lo mnyaka waka-2023 thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngitsho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le-Earth Day lapho esikhangele khona kubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu ngoba siyananzelela kubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo
eZimbabwe khona ngaluphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo
thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution ikakhulu ngasikhangele u-section 73 constitution uyagcizelela ukubana kulilungelo lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo aphile endaweni enhle aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa i-constitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo
isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni
imvelo le nxa sikhangele ikakhulu i-constitution yelizwe ithi imvelo leyi ayisiyo yethu kuphela kodwa imvelo esikhangele lokubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo ngakho asimvelo nje yethu sodwa namhlanje kodwa yimvelo yabantwabethu kube yimvelo yabazukulu kube yimvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo ngakho kuqakathekile ukubana njengelizwe kesinanzelele nalolo suku sikhangele imithetho yethu sikhangele njalo ukubana lapho nxa sigebha lokho okuligugu kithi kambe asibulale yini izizukulwane ezizayo
ikhuthazo bani elingayipha ngalolu suku olwe-Earth Day ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe
kuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lwalolo suku i-government kungabe kuyi-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo kuqakathekile kubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqakatheka kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.